Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri kade siphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokuthengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika lamuhla.
Ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka awomthetho, akulamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Ngizakhumbula ukuthi imdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina, kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamashumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 p.m. kusiya kuhola lesine u-4 p.m. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho okugoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Lambutso Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo okugoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyanga bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhayelane lawo ayigugrawundi, ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe. Nxa sikhayelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke ehlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana iUN ikwanise ukusimelelela njengelizwe ukusimela njengelizwe leZimbabwe ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina asikwazi ubana siye ngapi nxa siye Goli siyabulawa nxa siye Botswana siyagijinyiswa nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona singakhela inkokheli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa ubaba uchamisa yagijinyiswa siyangenelwa kumaphathi so akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe zilungiswe ilizwe likwase ukuqhubeka phambili amanga kaphele so ukuhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke umuntu wonke
ungasitshela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abaningi yini
sikhangelele inani labantu abalingeneyo e-airport njalo sikhangela ukubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwanise ukukhululeka sikhangelele ukubana ukuhlunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele iUnited Nations General Assembly ikwanise ukulungisa indaba zonke lezi umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise-UN kuqakathekile ukubana i-UN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023 njalo ibandla labo lomthetho le-Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani singabopha njani uMnangagwa ngamacala akhe alawa amaningi umuntu wonke nje uyawazi fuqe discard ngakho sifuna indaba yakho iphelele khonale
lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela kodwa lithi kunenge okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Kambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UKambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokujontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzana.
Ngikubingelele msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibongelele ithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa ayenzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenzwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. Uminista onguyo omrikholileyo ayiso umuntu wesintwini. So i-tribalism leyo iyenzwe ngubani? Angithi uyabona ukuthi ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBait Bridge siyafika eVictoria Falls la eMathebeleleni ungene office ne office kaHulumende abaningi ngabantu abangasibo beMathebeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa aso limi labo mangingena ama office lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isiShona kodwa beforce ukukhuluma isiShona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesiShona okhuluma isiShona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta ntisise sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi-one owesintwini onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uKambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e tribalism ngabantu esintwini ongazungena liphi office khona la eMathebelele nasakhulume eHarare khona la eMathebelele sengingu ambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngihambe wonke ama provinces wonke ama districts ama district national and also sithola abantu bakithi mabe khona ba have they bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale le culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla le CCC abathi bazahamba emthethwani ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty AUM recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakho naso abantu besintwini wangabe bhale incwadi ayisomuntu wesintwini so angazi ukuthi uya bezokhuluma ngani uminister ngoba khona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angazi ukuthi kugabe ngoba tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athini uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebesebuya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even uyiwani
aloke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude. Inkampani yamandla kagetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe le-South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu.
Umumo wamagetsi okwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku-stage 6 load shedding and akukho ukuthengisa ukuthi i-solution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhampani amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokule minyaka emine abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene
ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba izinto eziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi ayofuneka so amagetsi nje so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasemathown phela uthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyayo zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu
ubona abantu bathini bathi ikwehluleka kukahulumende na
iningi abantu bathi khona i-Eskom njengekhampani ezamagetsi omele inika abantu amagetsi yengathi yehluleka ukhala ngathi kukhona okunengi ongakhabi kahle abanye bacala ukuthi abantu ngaba yisupport enziwa uhulumende into enziwa ngabomo akusazakali kodwa umuno ukhanya ukukhomba kubo ukampani yamagetsi isikomele nomele ukuthi ngayisebenza kanzima ngoba le answer ukuthi batho bona ukuthi ngathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabantu bathi kuphela kona kuyehlula ukuthi banike abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba ye-diesel bathi basebenzisa i-diesel eningi kakhulu phendube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke ikwehlula kwekhampani ma ngokubona kwabo
alo-ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho umuntu engachada ukwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7 njani Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba lisibethela zona lisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF mina ngiyaxolisa mina ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kule Felabhusi ngingusibandi Sibongo ngiqamba igama ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe siyahlupheka kulelana lizwe kodwa ma bekhuluma uzeza ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amanga amakhulu sibe lokuthi abalalanihlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behlupheke lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane ndawulenana lizwe hayi 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 sizwa ubuhlungu babulala abantu hayi asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kodwa hhayi ngenkosi sizaphila unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okuhleze kwamanye amazwe sicela usizo bazazi basixoshe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni lethu sihlupheka hlutshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazinabantu abazo kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanu phe ukuthi luhlupho yonke le sibhekane leke abayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano 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 nasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane la kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanu p f kulana indawo ithiyela abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa ilizwe lasezimbabwe lilizwe lihle kakhulu lihle silizwe lena namanje inkokheli hayi hayi sibusaza iinkokheli ezigcwela inhliziyo yembi abantwana bakasathane hayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zakho
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi liyibambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlaladlala into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into ewani hhayi bantu badidi impanzamise kiba khona vele konke umuntu akulamuntu phambanisiyo Studio 7 nesawu accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke wonke umuntu lamaphutha so lingabe selisola ngabe selisola ngani selisukuyihlala yenza ka Studio 7 hayi akunjalo bantu bazamana kubekezela njalo lalabo abathi imlayezo bayifundwa zamana kubekezela abantu baningi laba siwe wedo ofaka umlayezo la baningi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofundwe sinathi ethi ayihlala isikhathi ingafunda but asset ukuthi hayi abantu baningi vela abafaka umlayezo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe yazamana ukulinda zamana ukulinda isikhathi nesiningi njalo ngabe lokho lichothoza Studio 7 iDA uphinda phini into one khona lokho bawukhuluma last week lapha sithi Chris Card what zama ukuzibamba wona baba yeah lapha Studio 7 kasekele hlangothi ukukhipha njoba zinjalo yeah siyalibonga Studio 7 liba benjalo basakazi hayi siyabonga
sanibonani ku Studio 7 labalandeli baso ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngama China ama China kahala power eZimbabwe abantu abale power yizano ama China anikwa ipower yizano PF ngizwa ngendaba yeGugground badala indaba yeGugground ayistopanga namanje sasekhona emathebeleleni mawufuna ukubona hamba ama border gate wonke la eGwanda Bed Bridge Plumtree eMayitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayisha bahlukunyezwa kanjani ngamashona hamba ubona ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu indaba yeGugground isebenza ngendlela eziningi angazi ukuthi abantwana basemathebeleleni bangazikhipha kanjani kulenkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana edissident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo ngaphandle kwezano PF ayikho enye into ethi amaChina angayenza athatha i-order from kuzano PF
Studio 7 njani thina sithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethuselwa bathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiyabagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi hayi basafuni kathesi kokuthi ukuthi oke bevotela izanu bathi yithi salgcinayo lize libe ngabantu abadala bengaka but kathesi sesifuna ukutshintsha sizama ufuna ufana umncane isisi hayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni
kanjani livuka njalo ku-Studio 7 ngabe njalo kuzo zonke indawo ngabe ngicela ukubingelela abafowe ikhumbuzo ukhumbulani undaba ukhele bakhe usisi saziso kwamncane wami umazibisa ekufani lapho ekunjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana lapho ekhaya etsholotsha abakumachudu labonke abakumazibisa entikinjani lonke labanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elubane shabuka
Ninjani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lesithulela izabe zingathathi hlangothi kama MK ngibuya elupane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngokuningi sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-P F ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi Republic Party ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-TPC khipheni izanu izanu sifana lenyoka engene endlini inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year izanu ngoba lalapha eSouth Africa asafuneki ngicabanga ukuthi wonke umuntu kubheke
itshona njani Studio 7 itshona njani hhayi thina siyatshona okhuluma ngosibanda hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona into nje ngilokudana okukhulu kakhulu okukhulu sibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhadala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatisha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidide ingqondo uthola sithuka la ma-teachers siyaba-teacher lezimali zebengafundisa abantwana kade hayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balomlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyasihlupha kakhulu-ke into kwangikhona kakhulu ngento zohulumende weZimbabwe so sisakwazi ukuthi abantwana sibabhadeleke school fee njani lokhu bengafundiswa izimali ziyafuneka sibe and imali zangkhona zifuneka zifuneka ngama-rand US dollar imali yangkhona kayikho siyazama ngendlela zosisakwazi ukuthi abantwana sibangaphi njani umuma oyenzakala elizweni laseZimbabwe hayi lokhu kusizisa ubuhlungu sithi deke ingqondo asisakwazi ukuthini singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndaba abantu bakankulunkulu amatisha laba sibasole ngomuma obehleleyo ngendlela okwehluleka kukahulumente wethu uyehluleka kakhulu kakhulu kuyehluleka sibi
alawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBritane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethe ecubungula izombusazo yomnumzana Mqondo Banzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho. Imedia yethu ngapha, intatheli zethu ngapha, emazweni nala, entshonalanga, zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo, kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi kusobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo yabuthatha. Kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi hayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa ke hayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina abantu sebephonga ukuba khona nje bephume emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho. Ngileqinisa lokuthi akuyi kuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yi-republic bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomona. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry lo William kunganobudlelwano bakhona bomunywana sibili. But ke well thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebengabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile beqhubeke bephila njengomdeni bethandane njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebengabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngwakhe uPrince Andrew angithi umbonile abanye be uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uEndu bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bhilitane. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.